siyazama ukuthi sisebenze ukusebenza kwethu siyenze umsebenzi bathi sikayabona vele ukuthi akhula izinto zokusebenzisa ukuthi sikwanise ukwenza umsebenzi wethu kuhle kodwa khona ubozi vele kuyavangela ukuthi bakwanisa ukuthi umuntu singakwanisa ukuthi simncedise
ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo ezibhedlela okungabangela ukuthi abantwana babhubhe besanda kubelethwa kumbe omama labo babhubhe ngesikhathi bebeletha
ngakhuluma ukuthi vele ezibhedlela i-health ngifuna ukuthi ikhangelele i-government ikhangelele ukuthi vele ibe number one priority and ukuthi vele sikhuluma lempilo yabantu la so vele ukuthi akhula i-medication akhula izinto zokusebenzisa lawo amanesi vele azama ukuthi ayenze khonokho ayakhonisa ukuyenza kodwa kunjalo vele labo vele imuro yabo very low lendawo yokuthi vele bayakwanisa ukuthi bayasebenza but labo vele bakwanisa iy'ngqondo zabo vele ziyakwanisa ukuthi azikho kunapho lendawo yokuthi vele banedlala imali bayayibhadala layo vele ayikwani ukuthi wena uyasebenza ukhumbula ukuthi vele ekhaya akula ukudla njalo kuyakangela ukuthi vele umsebenzi wakhona ungabalula so siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele konke konoko ukuthi i-health service delivery system yethu iqhubekele phambili ibe mnandi
khona ezibhedlela siyaze siyikhathini esiningi kusilela cishe yonke into imithi yokusebenzisa abongi odokotela lokunye okuthiyeneyo kathesi ungathi umumo uminjani kahle kahle
hayi kathesi sona vele ezibhedlela siyasebenza kungela izinto zokusebenzisa kodwa even i-medication abantu bayathenga ama-patient abantu laba bayagulayo bangabuya bafuna ukuncediswa bayabhalelwa izinto ukuthi bayothenga phandle ema-pharmacy ukuthi sibuye sibancedise kodwa khonokho futhi kuyabangela ukuthi isikhathi sokuthi bahambe bayothenga isikhathi sokuthi sincedise abantu laba bayagulayo khonokho sokubangela ukuthi umuntu singamncedisanga aqine abhubhe konke okumbe abewese
lona udubo lungaphi kahle kahle mnumzana Majongosi ungathi uhulumende kafaki imali eyaneleyo yini kumbe iyafakwa ihuquluzwe ngezinye indlela lungaphi udubo kahle kahle
siyabona vele ukuthi vele imali ayifakwanga iyakhwanayo lendawo yokuthi vele singabona ibhajethi yenzwa lapha i-health siyafuna vele ukuthi ibe i-priority ukuthi ibe i-number one ukuthi ikhangelele lendawo yokuthi siyakhuluma le mpilo yabantu lapa so vele amaphalamentele siyakhuthaza ukuthi bakhulume kunangale iparliament ukuthi i-health inikwe ibhajethi isethwezulu